Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 6 kumpalakazi 2022 igama lami ngontungamili Nkomo ezihamba phambili ibandla le-TCCC lisola uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagesi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi esite mihla lamalanga. Abanye bathi abawukholwa umbiko owethulwe iZimbabwe Electoral Commission okuthi sibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kwezemidlalo iMorocco ilomtholo onzima namuhla lapho ezanqikilana khona leSpain kumdlalo wokudinga iqembu eliza kuya amaqembu aza kuya kuma quarter finals awe World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCCC selisole kakhulu uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagesi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi eside kulezi nsuku. UZulu laye uhlaba umkhosi phezu kwalolu daba. Kumbiko eliwethu lenkundleni ye-Twitter izolo, ibandla le-TCCC lithe lingavotelwa lingene embusweni, udubo lwamagetsi luzaphela ngoba lilenhlelo zokusungula ezinye izitishi zamagetsi ezintsha ezigoqela ezisebenza ngelanga isola ezegasi kanye lezisebenza ngomoya. Ibandla leli lithi uhulumende walo uzadinga njalo amankampani azimeleyo angaphatha lomsebenzi abuye alungise isitishi sewange leseCaribbean ukuze ziphehle umlilo owaneleyo okuyikho uhulumende athi laye uyakwenza. Ukusilela kwamagetsi sokubangele ukuthi amabhizimusi alahlekelwe yinzuzo enengi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo meli weSouth Adone edale lePhalamende olilunga lebandla leMDCT umnumzana Peter Moyo.
Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu into ezisa abantu bohlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa. Njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho. So udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingalwenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminisa ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okunenginenge wathi into ekhona ikuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okutshayo okunenginengi wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu.
Kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele? Liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalele ephalamende njalo yiziphi izinqumo eliphuma lazo?
Into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele sisi wami ikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe. Nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry leyi. Uministri okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise le into. Njengoba besitsho ukuthi khona eCaribbean laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona sithole about 300 megawatt. So kumbe yikho ungayenza ukuthi kona kube kahle but okwakathesi uminister okhona is too young for that uyakwehluleka akula uyivele into ekhona ukuthi kutwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi khona amagesi sekhona sibili ukuthi khona abantu bangathaba sibili ukuthi khona amagesi akhona everyday akula into enjalo endiyamboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha ukuthi khona nje abantu bazibonele laba balezini balezimali zabo shuwali yakaba yenze konoko okwesola ngoba indlela iyodwa engayenza ukuthi kona siphumelele yikubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele uyehluleke kudala akula into entsha into engaba intsha ukuthi kona kumbe bayenza iGNU eyakuyayizakala leyana ayenza ukuthi kona abantu impilo yabantu iguquke lokho kokukhangela ukuthi kona lo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganeni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhayana those people abakwazi into abaziyenzayo even if isenza ibudget konde ukubona ukuthi kona antlaba baba right umbe izinhlanya
umnumzana Peter Moyo ngumeli we Southerton edalele parliamente njalo ngoebandla le MDCT abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kabakholwa ukuthi ngempela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Amanani la avezwe isiphathamandla sezeki umnumzana othloyile silayigwana kuphephandaba le-Herald izolo. Kodwa umnumzana silayigwana kajongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le icho ukuthi kahle kahle sokubhaliswe abantu abangaki. Uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalisi elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30%. Lokho kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zodwa zihlezi zikhonona ngokuthi balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Okwenza abanengi basole njalo ukuthi iZEC uxolo okwenza abanengi basole njalo ikuthi iZEC iyala ukuveza uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga. Baningi kakhulu kakhulu abatsha kakuvumi ke ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i 70% sebe-registile ukuvota. Ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalele kade likhangelelwe ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizeki liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo we-freedom of information, we-access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethi lengatsha zikahulumende ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho ukwenza ama policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu ungayakhona akakulandelwa leyo mithetho kanjalo ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo sokungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo nxa sikhangela lathi senze yethu iresearch ezimeleyo sicwaninga sisodwa siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo abantu balutshwane ababhalisileyo kulalabo okukhulunywa ngabo
kule nhlanganiso ezizimeleyo labantu abazimeleyo ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izek ngamandla ukuthi yethule iveze ivoters roll ungathini ngalokho
konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izekhi lazo zonke ingatsha zikahulumende zilandele umthetho ikakhulu ophathelene lama election ngokuba uma kungenziwanga khona lokho kuluza bangolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle ngokuba ubudlelwane bezimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ivoters roll ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo ikakhulu uma ivoters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy okulula ukuthi uyi-analyze uyihlolisise uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho ngakho izekhi kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho ukuze ukhetho lulandelelwe kahle luvikelwe kuvikelwe ivoti labantu kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusaswe akaseyi kuhlangana namuhla amalunga edale lephalamende akwele South Africa njengalokho bekukhangelelwe ukuze ahlafune impumela yophenyo lwequla elinqume ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokwebiwa kwemali efika kuzigidi ezine zamadola emelika i-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. Idale lephalamende livumelene izolo ukuthi selizaphatha udaba lolungo lwesibili oluzayo. I-National Executive Committee yabandla elibusayo ele-ANC inqume izolo ukuthi amalunga ayo ephalamende kasoze asekele imizamo yokuxotsha uRamaphosa umsebenzi engenziwa ngamabandla aphikisayo. UThuso Khumalo uyalandisa.
Ekhuluma nabezindaba eJohannesburg ngemva komhlangano wekomiti enkulu yebandla le-ANC osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele njalo umgcini ngcebo umnumzana Paul Mashatile uthi njengebandla abavumelani nalo mbiko njalo bazalaya amalunga leli bandla ephalamende ukuthi awuphikise.
Once the report is taken on review and parliament is going to debate it, as the ANC, we will vote against it. We will vote against the report, so that was agreed. So we're not going to note the report, but we will not support it.
Inyathelo le-ANC leli litsho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka umongameli welizwe kanye le-ANC. Kusho njalo ukuthi uzaqhubeka ncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni lwebandla lakhe lapho afuna ukungena esikhundleni lesi ngohlandla lesibili. Kodwa ke leli bandla lisabhekane lomunye umgoqo kulolu daba. Kukhangelelwe ukuthi iparlamente ixoxe ngalo mbiko. Amabandla aphikisayo sekubeke kwacaca ukuthi azavotela ukuthi umongameli Ramaphosa ethulwe esihlalweni ngalolu daba. Kodwa kumnumzana Mashatile uthi ibandla lakhe elilamalungu amaningi ephalamende lizaphikisana lokwemukelwa kwalo mbiko ephalamende. Njengoba isemaningi amalunga e-ANC asekubeke kusobala ukuthi afuna umongameli Ramaphosa esesihlalweni sokuloku esabela ukuthi abanye balaba bazagcina bevotela ukukhitshwa kwakhe ephalamende. Ilunga le-African National Congress njalo ngumsekeli kamphathi Ntambo ogatsha lwezokuxhumana umnumzana Philemon Mpulane uthi uyamukela lelinyathelo elithethwe ikomiti enkulu yebandla le-ANC.
The report is basing its findings and recommendations on speculations, on innuendos, on hearsay evidence. This report has been discredited. When members of the ANC go and vote in parliament, they must vote and reject this report.
Kodwa ke linye ilunga le-ANC uMnumzana Carl Nias uthi uMongameli Ramaphosa akasafanelanga ukuqhubeka ekulesi sikhundla.
He has a serious prima facie case to answer. Ramaphosa now must answer that case. He must not drag the African National Congress and our country into the cesspit with him. Therefore, he should have had the political consciousness to resign from president of the African National Congress and also as president of the country.
Okwamanje sekulindwe ePhalamende ukuthi isho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka kulesikhundla kumbe aphume. Ngabafuna aphume bengaphumelela. Kuza kunjwa ikomiti ezakhangela amacala aweteswayo nqalayo ingathola elecala bese kulandela ukhetho lwamalunga ePhalamende evotela ukuthi akhitshwe kumbe hatshi. Kodwa nxa amalunga e-ANC angavimba ukumikelwa kwalombiko kusho ukuthi lolu daba luzabe soluphelile ngaphandle kokuthi kube khona abaya emthethwandaba. Kusenjalo i-ofisi kamvikelo womphakathi, iviyo labachutshisi, ibhanga lesizwe lohlangothi lwezemithetho bonke baphakathi kokuxwayisisa ngalolu daba. Kati ke bona kabake thuli imbiko yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sali kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi eZimbabwe okwamanje selisenelisa ukuphehla amandla kagesi ayisilinganiso samachumi amabili lantathu kuphela ekhulwini i-23%. Yikho nje libhekane lokusilela kwamagesi okumangalisayo. Ikroniko ithi uhulumende usechasise ukuba izikolo ziyavunyelwa ukuhlela impadalo yama school fees ngedola lemelika. Kodwa uthi abazali labo balelungelo lokubhadala ngemali yeZimbabwe ehambelana lomkambo webhanga elikhulu lelizwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ninjani balaleli beStudio 7 lapho ikhona ngezindawo ngezindawo. Libingelwa yemushansha mahlango sekutswana eFrancis Town. Ekhambela mama namhlanhla. Lonkosikazi wamampofana. Lendevule lapha sathulani lomalume Mpholo Ngwenya lojabali Ngwenya lonkomo RJ ngidiseqedile kulima yini ndabe kusalima. Ngithi ngiyabonga imushansha mahlango sekutswana eFrancis Town. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3C bothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina ayikhona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3C lezano into yini. Iyali 3C. Nanku iphiwe ama 40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe nizani. I-3C isithengisile sekuyi one party state izano ne-3C sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngitsho. So a-3C selithengisile ke. Hayi, bonani okunye, bonana omunye umuntu. Ayi, kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi kulo chamisa, ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngimfana wenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazijuzi hayi uzifananela ngimfana wenkomo nje hayi funa nomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala lumncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu. That is why abantu bakhe vele sebesiyajoyina izalo sokuyinto yini.
Kuluma losanda kwele Botswana. Enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba le supportwa ngabantu abathi uhulumende uright mayenike ama-parliament imali. Kodwa mina ngokubona kwami uhulumende kakho right ngokunika ama-parliament, ngoba vele bona ama-parliament abasebenzi umsebenzi wabo abawuqashelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wokusela owohulumende wabo. Ngabasebenzi umsebenzi ngabavumanga ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngabahola la imali yale abayinikiweyo yena leya kuthiwa bayibolekiwe kasekubolekwa lokana ngokusela futhi okunye okwenzakala ebavala futhi ukuthi bengasebenzi umsebenzi abayiyo bawuqhatshwa bamele abantu but abantu akukhanye ukuthi babamele ngani ngoba kathi ilizwe liyahluphiwa kuswelakala iqiniso amaparliament ukuthi bakhulume iqiniso betshelane ohulumende wabo ongumnandakwa ukuthi lokhu kurong lokhu akurong into abayimeleyo mlaba kuqhatshelwa but bayakwehluleka basebenzela ibantu izina le mali loba beyibolekile akulanto abazazenzela yona futhi bazayidla nje kuphele lezingozalo ukuthi bayibhada kube nzima futhi kanti bese bebona ukuthi vele bayehluleka amaparliament angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona bebesiya emaphandleni ayikhambeki labo angnamhlomunye lokho waba ngupharlamenti uthiwa umelene zemgwaqo wathi athi akula mgwaqo asazi ukuthi abemelene ukuthi imigwaqo ningekho imali ezibabiningi kule mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo kodwa konke lokho akwenzakali.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, akunankinga, konke kulungile, umomo umi kahle. Hayi, abantu bepinda bengakhali kakhulu. Abantu bepinda bengakhali kakhulu. Izano lama-strategies amaningi. So, osibanda bathola iloni ye 40,000 US dollars. Then babe banikeza imali 40,000 US dollars. Kodwa wena just a human being wahamba usithi uyadinga iloni uyayincitshwa noma ungathi udinga iloni ye-1,000 bayakuncitsha. Manje lapha bayenze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo. Bonke ama-MPs athola imali bona babheke emalini yenaleyo abalokuzekiyo abayitholileyo. Waqalisa le nxushunxushu then you can't speak too much ngoba lwana umuntu uzadiletha imali yami. Uyabona bathethe imali yokusela phela imali yokusela le.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7 niyalivikelela lonke. Thanda ukulibonga ngehlelo zenu elisinika zona indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezisitshela iqiniso. Hhayi la mangawezana esiwathola lapha eZimbabwe lapho. Into yokuqala ngithanda ukubonga ubaba uGawule okwakuqala ukuzwa ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezanu PF futhi into eliyenzayo sibili hhayi imbi kakhulu imbi and futhi khonapho ukuthi kunjalo izanu ivele yasibulalela abafowethu into yokuqala okwesibili yasibulalela umkhono okwesithathu isibulalela ilizwe dedi sinje swabantu abantu baphetheya kwamazwe ngenxa yezanu PF. Mina ngisakhamisa eCountry Park lapha. Lapha sithelezini eCountry Park. Mina nde over 12 years ngihlala eCountry Park. Akula ntuthuko kuthi ngenxa yabona abantu bezanga. Kathesi ubaba uJoseph Chulu onguye usosithatha amandla wekhosini yami lami bayala ukuthi babuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabazenzayo kabafuni ukubuya. Lo council wakithi is dragging its feet kabafuni ukumela egcikeni. Ama-bills are very high. Pho banje bathi abantu bathini mela kuvele sebesidlala izandla kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulindlu lesizithanelele phandle siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona uJB la ubekhona lokuthiwa uJB khalakhala izanu PF ubuya lapha ezozivala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzabazisa bazokukhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile kuzakhamisa eCountry Park. Kuvele kungamanga konke lokhu asibafuni njalo futhi kathi sifuni umuntu ozakuthi khona ulibandleli le bazosimela lapha thina sifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu thina izakhamiza lapha eCountry Park kazi sifuni iphathi lapha sesithwele nzima sithwele nzima lapha eCountry Park lapha. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. ezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi abalwela amalungelo entatheelizindaba sebechotoze uhulumende wakwele Burkina Faso ngokuvala umsakazo weRadio France International esithi wephula esithi wethule udaba lwamanga ngemizamo yokumgenqula. Umsakazo munye uthi njalo amasosha kahulumende akwele Ethiopia abulale abahlamuki bohlobo lweTigray ababebotshiwe bavalelwa ejele enyakenye ngolwezi abangamachumi phose alikhulu. Kwezemidlalo, iMorocco izanqikilana leSpain namuhla emdlalweni weWorld Cup wokudinga amaqembu awokugcina amabili azangena kusigaba samakota finals. IPortugal yona izadlala leSwitzerland. Amaqembu angena izolo iBrazil yona ibhacabule iSouth Korea nge 4-1 kanye leCroatia yona enqobe iJapan nge 3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Amanye amaqembu asekumakota finals ngathi Netherlands yona ezadlala leArgentina kanye leEngland ezanqikelana lentshantshu zeFrance okuyizo eziphethe inkezo yeWorld Cup. Sixoxelo landela limidlalo uTim Moringayi.
Sike sachazeka lathi nge-World Cup le sicabanga lathi ukuthi ama-team e-Africa abezanqoba engene lawo kuma-knockout stages, quarter finals njani njani. But sibona ukuthi ama-teams ethu e-Africa lokhu sisesigabeni okuyi-improve i-technicality yethu ngoba sibona i-mentality yethu la isifikile khona ngapho okulama team manje nge-England, Brazil, yadliwa iCameroon, iSenegal, iChile, iEquador njani njani. But sibone i-England inqoba iSenegal ngendaba ze-technicality lokusebenzisa ama-chances abe bathole wona. Bathole 3 chances bahle bahlohla khonapho but iSenegal ibile upper hand. So sesikhangela sesiya phambili lapha ngibona iMorocco layo yiyo esithemba ukuthi izaphakamisa iflag yeAfrica idlala ngeSpain. Sibona ukuthi amaplayers amaningi aweAfrica asedlalela amaqembu overseas kungathiwa sokunceda ngoba italent langikhona kungathiwa selilingene but sokusela okuncinci ukuthi amacoach yethu eAfrica ancedise ama players to be very efficient mase befike phambili duzane kwama goalkeeper or ama goals. So mina mbona iMorocco leSpain khonapho lami ngisupporta iteam yeAfrica but siyakwazi ukuthi ama technicalities azasincindezela. Hopefully iMorocco izasithabisa.
IPortugal leSwitzerland zona ubona zidlala njani?
IPortugal leSwitzerland izindala zombili ngoba sibona iSwitzerland ingene kuma round of 16 lapha kube kungasolula but sibone labo bezama ukuthi bangene in the last minute besebenzisa ama players labo njengo Imbolo ovela eCameroon but usedlalela iSwitzerland yiko kubancedileyo. So khonapho mbona ngantha iPortugal ngoba ngeexperience yayo lo Ronaldo ngantha abaza vela phambili.
Iwapi amaqembu obona enqoba kuma quarter finals njalo ekhuphukela kuma semifinals?
Ama quarter finals laba sibona ama teams anjenge England versus France. Hayi lapho kuyahanjwa lapho angiboni ngathi izaphela singama penalty njalo nje. So hayi iWorld Cup le Qatar ngibona ngathi it was one of the best lami ngiyibonileyo.
UTim Moringayi ulandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwanele Mthwakazile khumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo litshone kuhle.